ngokutsho kwesinqumo leso sethulwe umthethwandaba we-Gauteng High Court, yilo bangubani obotshelwe icala elihambelana lokuba selizweni ngokungekho emthethweni, kumele asiwe umthethwandaba kungakapheli amahola ama-48 hours. Lesi sinqumo sithi njalo lowo osekuthiwe ngumthethwandaba kavalelwe kufanele aphindiselwe kubo kungakapheli insuku ezingama-30 days kumba buyiselwe emthethwandaba. Nxa kwehlule kokubili lokhu isinqumo somthethwandaba sithi akakhululwe. Igqwetha lenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu kwele South Africa, eye Lawyers for Human Rights, eyiyo eselolu daba emthethwandaba, umnumzana Wayne Ncube, uthi sibathokoze kakhulu lesi sinqumo. Iningi lezalwane zeZimbabwe eseSouth Africa bezikhala ngokuthi zifakwa esitokisini okwensuku eziningi loba amaviki zingakasiwa elindela lapho ezihlala phose inyanga ezimbili zingakaphindiselwa emuva, okuyinto enziwa zingafikanga emthethwandaba. Labo abalencwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni abatholakala bengazithwalanga, labo bathi bayavalelwa okwamalanga izihlobo zisaliswa ukubalethela lezincwadi ukuze bagcine bebhadala imali yesifumbathiso. Umnumzana Ncube uthi lesi sigwebo siletha indaba ezimnandi kuzalwane zeZimbabwe, labo bonke abanye abavela kwamanye amazwe achiyeneyo. Uncube uthi lobanje bephakathi kokusa lesi sinqumo emthethwandaba wesisekelo sombuso ukuze sibe ngumthetho, abakhangelelanga ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya lusephule. Uthi njalo loba lolugatsha lungaphikisana laso emthethwandaba wesisekelo sombuso, kabathandabuza ukuthi umthethwandaba uza kusemukela lesi sinqumo njengoba kuyiyo vele indlela umthetho othi kuphathwe ngayo izalwane zakwele South Africa eziyabe zibotshiwe. Ngimele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.